umnankwakhe angeza ke ngimsole ngoba uhamba enyathelweni likayise uMgabe, ngoba uMgabe wayevele enguye owayelo mkhuhlane wokuthatha izinduna zifake ekhwapheni, azinike iholo esithi ngama-allowance, zithengelwe izimota, azinikeze inzuzo yokuthi azithenge esingathi uyabe ebabriber ukuthi bethusele umphakathi nasemakhaya ukuthi bevotele iZANU-PF. Yikho esihleli sikutsho mina njengami ukuthi umnankwakhe yena lo Mgabe yinto yinye nje, kufana lo mdlwane lenja enkulu. So kakusethusi thina ukuthi umnankwakhe azame ukuthi athathe izinduna azifake emphakathini weZANU-PF, ngoba iningi lazo ezinye induna zakhona namanje singathi thina zisebenzela iZANU-PF, ngoba ungahamba ngasemakhaya iningi labantu bahlukumezekile, bayesaba, balovalo ukuthi ungakhuluma noma ngaluphi uhlangothi lwezombusazwe lwamanye amabandla, uyabona ukuthi umuntu sethuke kakhulu ngoba bebona ngani ngathiselwa umuzi kumbe axotshwe esigabeni.
Umthethwandaba usukubeke kwacaca la ukuthi inkokheli yosiko kayimelanga ingenele kwezombusazwe, uMongameli Mnankwakhe kungaba kuyikuthi kakubonanga yini lokho?
Inkomo uyazi ubuza imbuzi ukuthi ngeyini phakamisa umfida. UMnankwakhe lo Mgabe ngabantu banye, uMnankwakhe ipolitics olayo ngeZANU-PF, uMgabe waseZANU-PF, uMnankwakhe waseZANU-PF. Okuyikuthi onkona akula mehluko okukhona phakathi kaMnankwakhe lo Mgabe, akula mehluko okukhona phakathi nakathi wenga lo Mnankwakhe lo Mgabe. Sikhuluma ngabantu nje abafana naye, okuyikuthi uMnankwakhe wazimhlophe ukuthi wephula umthetho, kodwa yena ezithi uli lawyer. UMgabe wesephula umthetho yena eyisikhwicamfundo. Ngihleli sitsho mina ngithi umbuso sometimes ungcono ubuswa ngopofu, ngoba laba esithi thina ngabafundileyo ama-professors kumbe esithi ngamalo bayephula umthetho besazi ukuthi bephula umthetho. UMnankwakhe uzama ukuthi bonke abantu abasemkhaya bevotele iZANU-PF, kuyinto yabo ayisethusi namhlanje, njalo kungumsebenzi wabo, njalo kuyinto abayenzayo abawina ngakhona emakhaya. Le number ezingekho clear ukuthi izinamba ezingabe zingabantu abasemakhaya. So ngokunjalo thina kakusethusi, kodwa thina sithi thina ngokusemthethweni uMnankwakhe kumele ukuthi abuyamiswa phambi komthetho. Thethwandaba ikakhulu ngoba kulicala emphakathini lokho baba Nkomo, njalo kuzadala ukuthi umphakathi wemareserve emakhaya ube nokwesaba nokwethuka, ngoba nezinduna ziyothuselwa and ezinye izinduna vele zona zisebenzele izandla, njengoba Charumbila esithi thina zinkokheli zezinduna ezihlala ephalamenti iyafica zikhuluma ngeZANU-PF, iziphakamisa iZANU-PF, kukanti akusonto efanele induna ifana lomfundisi, ifana namabhishopu, abantu bemachurch abalasayiti abalithathayo, kodwa bamele umphakathi, ngoba umfundisi engamele ukuthi yena ebe ngweZANU-PF kusho ukuthi amanye ama-members enkonzo yakhe nxa bengabelunye uhlangothi lwezombusazwe ngezake bekhonze kahle kuleyo ndawo.
UMnankwakhe uhlala ehlabela ingoma yokhetho olukhululekileyo. Nxa ekhuluma ngezinduna zingenela kwezombusazwe, yebo singathi lukhetho olukhululekileyo na?
Kulento ejala ukudlalwa ngapha eBulawayo uthi kusegudini othiwa yisejafeta. UMnankwakhe udlala labantu beZimbabwe isejafeta, ngoba eqinisweni umkhokhelo leqiniso akumelanga adonse abantu abazinjengezinduna abamela umphakathi. Njalo lokho kusobala ukuthi election yethu might be free but not fair, meaning that ukuthi iground ingabe i-free abantu bezikhampenela but not fair, ngoba isiswoti vele sikhona kuZANU-PF. Mark my words Nkomo, ama-election they might be free on ground abantu bezikhampenela but not fair. Mina angiboni any fairness. Already lokho siyakwazi ukuthi amasosha ayangena ezigabeni zemakhaya, abaningi ama-youth azokuvota noma engakafikisi 18 years as long as usemakhaya. Lokho siyakwazi sobala kuvelela kuZANU-PF.